izanu ihlale phansi kulezi standing rules and orders committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yeparlamente ukuthi kusukela kumnyaka wonalo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi umnangagwa simsungele eparlamente khathi manje nguhulumende njani obamba abantu abaphikisana lembono yabo ngentamo basikhanile njalo ukangele umfumiri lapha wabotshwa umminista welabour ukuthi awuntshontshe imali ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana ngasezimbabwe sesibona ukuthi hhayi sokuzaba lobuyibelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakumelanga athonisiswe ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya so yizo izinto thina esinkuziphikisa zonezi abasihlaya zona ngoswazi lesawudo levilevile kodwa asihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu
Nanso babu gawulu yakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge MDC libandla lenu kuyaqhubeka
abantu laba baselazelwe ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazikholisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endidanise kakhulu uchamise sten abaphethe amakhiya bayakhiya 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 ikhiya ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke ngaze ngathi ungaphi uthwangirayi uthwangirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silamumondle phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto nxazite zaphambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele ukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili abavume kuqala laba bantu ukuthi umnankagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele umnankagwa soprezidenti uprezidenti welizwe lezimbabwe asimnikeni isapoti nalayidizeva njengekhulumende ngesikhathi zene sesikhona ukuze lakusasa omunye weni laye nxasekhethiwe naye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemxhasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu
kodwa lidla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe mama uMakhumalo
khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu bezimbabwe njani ogawule beyibababusayo kanti thina siyi-opposition yini eselihlupha abantu yini eselibulala abantu lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina singena ngaphi thina ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitsheli ilifa lalidilidiliza kusukela ngo-1980 kuzofike namhlanje akunakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu so ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo ikuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kugedo 2018 lafaka amabhakani iZimbabwe yonke leyijikelele lithembisa uZulu omagetsi lithengisa uZulu amanzi lithembisa uZulu izibhedlela ezihlanzekileyo namhlanje selivalile izibhedlela zonke zivalwe yithi futhi njenge-MDC antini elivalileyo liqeda ukuvala bexotha amadokotela yithi esibaxotshileyo liqeda khonapho nanku amagetsi kafila yithi ezivala amagetsi kanti ini elivalileyo ngohlo kubhadala kwenu ukuthi liyantshontsha nanko asilamanzi njengakubula vela sakhulumi sengama-96 hours ingelamanzi yithi ezivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnankagwa yiprezidenti ngoba kaso president nguprezidenti wezanu kanti esilibhizi lifinisana londiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izani siyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona so kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele ngebazi ubuhlungu bazindlala singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo sebeqiniso
Babu gawule akuyiqibe ngamafitshane kuyini abantu bezimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omutsha lo ozayo
sikhangele isikhathi lesi esikiso ngiyadana nje ukuthi udadewethu uMakhumalo nxa ngisithi mina u-advocate jamisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapho ngibese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabe khiya ukukhiya yikwenzani ukhiya kusokokuvala yini nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile ukhiyeni anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini kambe thina singaphila in isolation singaphila singusimayedwa izwe lezimbabwe nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe ngezinye indlela bazame ukutsho njalo laba bantu xa sokusenzakala konke okusenzakala akusimangalisi yokuthi ama-sanctions la acelwa ukuthi kaabuye kodwa ama-sanctions la into endlando kuyicho ashuphekisa umuntu nje makhaza yibo kanti sinasiya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumeni ukuhlala phansi yebo phela kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankagwa abantu kanti bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yedemocracy eashwe ngumnankagwa abantu ngesikhathi somgaba babehlala besesaba